aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhla ka 22 kunhlola nja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli beMDC ababili bamiswe enkantolo namuhla besethezwa icala lokuphehla uDlakela. Osungula iqembu le Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kula malunga ebandla leMDC amabili athi umnumzana Makomborero Haruzivishe lo mnumzana Alan Moyo abamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Ababili laba babotshwe ngolwesine, lamanye amalunga ebandla labo edlula amachumi amathathu kulandela ukutshengisela abakwenzayo eHarare. Umanje uthe uMakomborero lo Moyo baphenduke emthethwandaba ngomvulo. Okwamanje baqhubeka bevalelwe. Sixoxele siphathamandla seMDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Mbone ngani mina uhulumende uzama ukuthi ethusele izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe. Ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zeZimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza esingakuthi yikuprotekta isekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili. Ngibona ngani amapholisa le mthethwandaba la asetshenziswa nguhulumende wezanu ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu lokudlala ngesikhathi sabantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumile amalunga amaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo kami prison lakubo chikurubi maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolohlobo uhulumende lokufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi, akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kucina kuphelele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo?
Never. Ngodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe leli sokufanele silikhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalotshwani abahuqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukaZulu. Ilizwe leli sokufanele silikhulule loba kutshisa phansi kumbe kutshisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni labasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazatshela bethi hayi ngeke lihlale nje lidlale ngoZulu ngoba ilizwe leli kalisilo lizwe likamnumzana uMnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lizwe lilizwe lamahlabezulu, lizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Centre eBindura ekhuluma namahlabezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kutshisa phansi kukhanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all sokufanele libe lokukhululeka, libe lokuthula, libe lengqubekela phambili kuthwala imisebenzi kungatholakali ukubotshwa kwabantu, kudlaliswa kwamapholisi, kutshaywa kwabantu nokulawa kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba ngoba ubengadobi umakhale kukhwini wakhe. AbeZimbabwe baqhubeka beyibo abayisilinganiso esiphezulu kunani labo kuza abasebenza kwele Botswana ngokusemthethweni. Lokho kuphume embikweni owethulwe nguhulumende wakulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulabo kuza abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5347 abasebenza kwele Botswana okusemthethweni. Kuleli nani abayisilinganiso esiphose sifike ingxenye ekhulwini i-48.6% abadabuka kwele Zimbabwe. Inombolo lezi zimunyethwe kugwalo olubika ngenani labo kuza abasebenza kwele Botswana oluphuma kathathu ngomnyaka. Umnumzana Mthabisi Dube odabuka eZimbabwe esebenzela edolobheni leGaborone kwele Botswana uthi inani labantu abathola incwadi zokusebenzela kulelo lizwe ngokusemthethweni liyalincipha ngokuhamba kweminyaka.
Abantu abaningi bakhala ukuthi uthola ama-permit akulula. Lokhu futhi kuza ngesikhathi kutshengisa ukuthi ele Botswana lalo libhekane lokuswelakala kwemisebenzi.
Inombolo zikahulumende ezitshengisa ukuthi inani labo kuza abasebenza kule Botswana lehle lisuka ngaphezu kwenkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,286 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu kuphela i-5,347. Oke waba kumsebenzi oncedisa abantu ukuthola amaphepha okusebenza kule Botswana umnumzana Stanley Ncube uthi ukwehla kwenani leli kuveza ukuguquka komumo elizweni leli.
Ungakhangela imsebenzi ayisatholakali njengakuqala. Yikho nje inamba yama-permit holders isiyehlile.
Noma nje ugwalo lukahulumende lolu luveza ukuba sebalutshwana abo kuza abasebenzela kule Botswana kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Nkazimulo Bhebhe uthi inombolo zikahulumende azitshengisi inani leli.
Labanye abangena elizweni ongekho emthethweni siyazi sonke isimo ekhaya, ngakho laba we not included kuma-statistics kahulumende.
AbeZimbabwe abasebenza eBotswana okusemthethweni bazinkulungwane ezidlula kancane ezimbili ezilengxenye i-2599. Belandelwa izalwane zakwele South Africa zona ezinamakhulu ayisikhombisa i-700. Ngiwumathi Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 Xabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela namba wafowembula
kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje eZimbabwe linanze ikhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day izolo abasakhulayo abahlala emakhaya bekhala ngobunzima bempilo abathi bubangelwa ikusilela kwemisebenzi kanye lokutshabalala komnotho. Intothelizindaba yethu u-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo emaphandleni litshona libhoda ngezitolo ngembangela ukuswelakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uzenzo Dubo ohlale efumugwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungaba injongo lokufuya inkukhu lembuzi lenkomo, ngoba nanzela isikhathini esiningi sile hlangana lobugebenga obukhulu okusela kwemali langemisebenzi kakhulu kithi lapho.
Umthuli Sithabango usuke Stezi yena uthi intanga yakhe iqine iphatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza la macala azadida, ngoba sinenzela ukuthi abantu abatsha yibo abagcweleyo ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokuswelakala komsebenzi basuka belingeke bayenze izinto ezinye.
Iningi ezansi emandebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. Isakhamuzi sefumoko uMnumzana Thembinkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigaba esibona engibona endabeni sewat 18 ngibona abantu benika inkomo mahara 15, 10, ST banazo izibenza kodwa lapha kithi zothi benzokubhalisa kazibuyi.
Abathi abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukhansila wefumuko uMnumzana Ephraim Nyathi uthi abathi abagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa iSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe belamaprojekthi kungabancedisa futhi ukuthi bayayica amabhoda besayilala ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC ezansi yamaNdebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnyameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekthi ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lethu uhulumende wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphathamandla zakhe lamankampani alobudlelwano lezanu-PF ngamazwe afana leMelika yizo ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke insizwa yangakithi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa. Ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Skobokobo enkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni namakhe enkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo, indlala esinayo impahla zifone ezitolo kodwa akulamali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ifone ezitolo. Njalo silenhlelo ezifolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa i-WSD. Manje uhlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abaningi bahlale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulutshwana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kgs ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kathethi ngo-February kusiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje kathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthi aze azile.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo.
Indlela kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika baliwuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulambelana kwenu. Ikambe labo bebuza ukuthi ngisini kwenini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engcono kunayo elamba leyesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha imizwe engu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu be-WSD laba babuye last year 2018 ngo December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningi thi December, January, February, March. Azange kwenzakala khona. Abantu banikwa ngo December la ngo January. Ela mathi imali yabuya ngo June. Bathe ngithi bazabisa ela February labuya ngo June. Bathe ngithi bazabisa eka March. Azange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bedenisisa laphana kuhola amadola. Senzelana amasawu. Futhi lami umuntu oke wahola idola akufanelanga zize inyeke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahola. Sikhangelele ukuthi ongazange ahola idola sekumele ahola ukuthi. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-esimanti ngoDisemba kutholakale amabele e-cooking oil ye-bean. December month, January, katholakala irayisi le-cooking oil ye-bean. Khangelela ukuthi this month ithole futhi irayisi ngoba basiyarethe njalo bathi amabele asekho. Kulerayisi lebhize cooking oil. Base belitshele ukuthi sizasebenza lana okwenyanga ezingaka. Kathesi bathe bazasinika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakuhle esikubonayo elivela kuhulumende. Asiboni lithe yiso elivela kuhulumende. Loba nje i-development, there is no development. Akuna lithe elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ngo-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukazi.
Ye, ungasiyela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotho kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezandlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa, khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sokwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amavisa aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sika Joshua Nkomo laphana, sesithi hayi nguye umuntu owesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti banengi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abanengi kakhulu, banengi abangekhoyo imbali yabo kulaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayehlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthayithi ubuntu le-road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo esiye plumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona, ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo. Kuyafundwa esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into. Asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho. But amadorobha afana le-Plumtree Town, i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isika sesikhalangeni. Kobulawayo njengoba sithi kule ndawo esifana labo okami labantu. Ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu babugazi.
Lo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga Jahelidala, siye kwele South Africa. Wasungula iqembu lembube eleLady Smith Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe lamhlanje edolobheni leLady Smith eMnambithi kwaZulu Natal. Abaculi beZimbabwe ekade bekhona emngcwabeni wakhe bamchaze njengeqhawe kwezomculo. La ngamazwi agcizelelwe ngumongameli wakulelo lizwe kanye labaculi baseSouth Africa. UBenedict Nhlapho uyalandisa.
Ngithandiwe nam, bengingubani na. Ngikhululiwe nam, bengingubani na. Ngithandiwe nam, bengingubani na. Likhululiwe nam, bengingubani na.
UShabalala uphiwe umngcwabo eqhawe lamampela ebelidume ngephimbo lalo elimnandi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa imbala leziphathamandla zikahulumende wakhe labo bebekhona. Izikhulumeli ezigoqela abamasiko abezombusazwe labaculi zivumelane ukuthi yebo engabe selele umshengu kodwa imisebenzi yakhe izaphila ngokunaphakade. Omunye wabaculi abakhulumileyo ngumfo kaMadlokovu uMbongeni Ngema, yena okudaze abasakhulayo ukuthi baqhubeke ngonyawo lukaShabalala njalo bengaze bawulahla umculo wembube.
Shabalala mfowethu, lala qhawe lakithi, siyeza siyakulandela. Kodwa ngiyayibonga le nsizwa le ethathe umculo wasemakhaya, umculo wembube, yawuthatha yawubeka ezingeni lomhlaba. Yiqhawe leli.
iqembu leBlack Mambazo lona eselikhokhelwa umunye wamadodana kaShabalala liphiwe ithuba lokumphelekezela ngengoma. Itele pume kungeni tembu le Black Mambazo kwangena umongameli Ramaphosa yena othe ele South Africa ilahlekelwe kakhulu.
Ubaba Shabalala was a man amongst men, beyindoda emadodeni. He was one of South Africa's most decorated artists, bamlindele o Johnny Clark, o Jabu Khanyile, o Miriam Makeba, o Lucky Dube nabanye abaningi bamlindele ukuthi afike.
Abaculi beZimbabwe akade bekhona kulumngcwabo bagoqela iqembu lendosakusa lona elihlabelela isicathamiya njengeBlack Mambazo. Nangu umkhokheli walo uOscar Siziba.
Kithi thina, he's the father, he's the mentor, he's the pastor, he's everything to us, he's a teacher. So that's why you are here to process Johannesburg, sasofika la kwaZulu Natal.
Umandla Khumalo oyelinye njalo iqembu leZimbabwe lembizo laye ukhotamele umshengwe sithi iqembu labo lifunda okukhulu kuBlack Mambazo.
Lala kahle qhawe lamaqhawe, ube ngubaba kithi sonke. Sifundile okuhle okuningi kakhulu kuwe, uliqhawe la ngempela.
Ushabalala ubhubhe emhlaka 11 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisishiyagalombili 78. Wahlabela nabaculi abadumileyo emhlabeni jikelele abagoqela uPaul Simon noDolly Parton. Wathola izicoco ezinhlanu zamaGrammy Awards leqembu lakhe. Uhulumende wakwaZulu Natal usehle wamemezela ukuthi uzabunjwa ikolitshi lezomculo iJoseph Shabalala Isicathamiya Academy ngenjongo yokuhlonipha umshengu ngendima ayidlale emculweni wezembube e-Afrika laphesheya kolwandle. Mongameli Ramaphosa laye ukufakazile lokhu namhlanje. Iningi lithi leli ngelinye lamaculo azasala ekhunjulwa ngalo. Belesu de Seven, Johannesburg, Wele, South Africa, New Benedictine Chapo.
Mhlaba kaunoni ngempela ziyohamba insizwa kuyosala izibongo sithi lala ngokuthula mfo kamshengu. Madodana akho azoqhubeka ngephimbo lakho ngembali yakho ngomculo wakho njengokwethembisa kwabo. Siyakuthemba lokho. Siziphetheke ezosuku ngebezihamba phambili. Abasekeli beMDC bamiswe enkantolo namuhla besetheswa icala lodlakela. Kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.